iPhalamende kayiselawo amandla eyayilawo ekuqaleni esiwaziyo eyake yafaka lo ngasekho sengumuyi umnumzana uBennett ejele ukuthi uyidelelile. Amandla lawo kasekho ePhalamende esengamandla asetshenziswa ngama-courts of law.
Nxa usithi ayisela amandla kutho ukuthi vele bangaze bemenze khonokho akula nto abamenza khona.
Angiboni ukuthi bengenzani lokuthi bafunani kuye angiboni ngoba umgabe phela yipolitician. Uma ekhuluma siyazi ukuthi ama-politicians akhuluma njani. Aphonge ukuthatha izinto nje akhulume. Bona bafuze bakwenze ukuthi benze i-audit of ama-dam on fares and revenues. Babone ukuthi ahamba njani koqakathekileyo.
Nxa usithi amandla la asasuswa khathesi idala lephalamende nxa sokuya khona kwe-contempt lithini ngakho?
Ngathi nje mina liyi-toothless bulldog. Angiboni into elingayenza mhlawumbe lingenelisa ukuthi limphe esithi reprimand isixwayiso nje ukuthi angakuphindi lokho.
Kube sekuphelela khonapho Majobani?
Yebo.
So kuqala kwakule section yangikhona kwakutumele ukuthi nxa umuntu engadelela iphalamende bamgwebe bamenze konke khonokho kwaya ngaphi khonokho?
Leyo section ayikahambelani lesisekelo sombuso esitsha esikhona. So isisekelo sombuso yiso esihamba phambili. Amandla iphalamende eyayilawo kayiselawo ayisavunyelwa. Siyakhumbula ukuthi iphalamende ike yafaka umnumzana uBennett ejele okwesikhathi engathi sedlula umnyaka. So ngaleyo ndlela wakubona abantu beZimbabwe ukuthi ukuthi sibe lama-politicians ukuthi wazathonyisisa abanye abantu abesesenza kanjalo. Leyo nto ingasetshenziswa ukuthi kube ngabantu abasekhe ama-scores